sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kumpandula 2021 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngentokozo enkulu ngithanda ukubikela uzulu wonke ukuthi umbukiso weZITF weZimbabwe International Trade Fair uqalisile namhlanje kuzinsuku ezintathu ezilandelayo ngezaba eziqondene kakhulu kulabo abazemabhizimusi.
Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair usungulwe kobulawayo lamhla.
Njalo sikubona ngani ukuthi kuyohlala kuthiwa sikusele imvumo ukubana sikhulume ngodaba lombhoqazi yekungasihloniphi ngoba kuyazi kuthiwa sicele ebantwini abayibo abasibulalayo. Engibona ngazathi kuyabe kuyikudlala ngabantu.
Abenhlanganiso yebhethelo kaZulu bathi amapholisa abophe umkhokheli wabo umnumzana Mbuso Fuzwayo kwesikhatshana namuhla benanza ilanga lokuthula emhlabeni jikelele ele International Day of Peace. Umongameli Joe Biden weMelika ukhulume ekuqaliseni komhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba weUnited Nations General Assembly namuhla ekhuthaza abanye bakhe ukuthi bachiyane lo mbuso oncindezelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqale kobulawayo namhlanje kulaba amankampani laba amabhizimusi asakhulayo abalutshwana ababukisayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umbukiso wezokuthengiselana oweZITF ongenziwa nganyakenye ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 uze waqala namhla ngemva kokudluliselwa phambili kabili konke lonyaka ngenxa yeziqondiso zikahulumende zokumelana legcikwane leli eze-lockdown. Umqondisi wenkampani yeZITF umnumzana Nicholas Ndebele ulandisa ngombukiso walonyaka.
Ngentokozo enkulu ngithanda ukubikela uzulu wonke ukuthi umbukiso weZITF weZimbabwe International Trade Fair uqalisile namhlanje kuzinsuku ezintathu ezilandelayo ngezaba eziqondene kakhulu kulabo abazemabhizimusi ngizwa ngilentokozo enkulu kakhulu ukuthi khona loba nje usuku lolu lubuye ngemva kwesikhathi eside kodwa ke inani lakhona isile 357 ababukisayo amakampani abukisayo okuye okunye nje okusemqoka enthanda ukuvezela uZulu ukuthi khona kule kulamakampani avela emazweni asigombolozileyo alichumi 10 countries abaphathekayo kulumbukiso weZITF.
Umnumzana Khumbula Dube owekampani ye-Mine Easy Solution uthi bazama ngendlela zonke ukuthi bafinyelele abomsebenzi wokwemba emigodini ehlukeneyo elizweni.
Sifuna ukuthi sifinyelele ikakhulu ama-miners ethu kwenze ukuthi babekwazi ukuthi sikhona and then lokuthi wonke lawa nje ama-solutions ababewafuna kuma-problems abahlangana lawo emayini zabo silawo. Njalo futhi sifuna ukuthi sihlangane lamanye ama-suppliers sibuilde ama-partnerships lama-suppliers labanye nje abakhona kwi-industry esingakwazi ukuthi sisizanene kwi-industry ngoba sibona ukuthi khona le ngaba i-opportunity mhlawumbe i-platform yokuthi sibuilde ona lawo ama-strategic partnerships.
Omunye obebukisa evela kwele-Kenya umnumzana Lazarus Muganda umsekeli ka-Chief of Mission we-Kenya uthi amakhampani amaningi awabuyanga ukuzobukisa ngenxa ye-COVID-19.
The companies have not come because it was COVID time and they were not able, but we are showcasing the products. We want to increase trade between Kenya and all companies in Zimbabwe and all other international companies that may not know.
Amakhampani awehlilekanga ukuza loba kuyisikhathi somkhuhlane we-COVID-19. Kodwa sibuyile ukuzotshengisa impahla esilazo. Sifuna ukukhuphula ubudlelwano bamabhizimusi eKenya ndawonye lawo eZimbabwe lamanye wonke angabe engazi ngesilabo. Esikukhangeleleyo ukuthi ubudlelwano bamabhizimusi buzathuthuka.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi iningi labazisebenzayo alenelisanga ukuzobukisa ngoba bebengasebenzi.
Ya kwenzakalayo ukuthi lenyaka amabhizinisi malutshwana, ikakhulu abantu abazisebenzayo abaningi hayi balutshwana sibili abenelisileyo ukuthi baye kubukisa e-trade fair. Kubangelwa ukuthi abantu abaningi bele bebengasebenzi lo nyaka lanyaka enye ngakho kubangelwa ukuthi i-COVID-19 ivalise amabhizinisi amaningi kakhulu. Ngokunjalo abantu abaningi abanesanga bayabhadala imali ezifunekayo ukuthi babuyise imisebenzi yabo kuze thekele zebe zibuya zivela kwamanye amazwe lakhona phelizweni.
Umbukiso we-ZITF uzaqhubeka okweviki yonke njalo kusasa. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga ukhangelelwe ukuba ngumhlonishwa emhlanganweni wabosomabhizimusi owe-International Business Conference. Umongameli Emerson Mnangagwa yena ukhangelelwe ukuvula okusemthethweni lumbukiso ngolwesine. Lo nyaka kubikwa kulamazwe alichumi lanye athe azaphatheka embukisweni lo. Amazwe la agoqela eleBotswana, iSouth Africa, iDRC, iBelarus, iMalawi, iMauritius, Namibia, Kenya, Indonesia, Nigeria leTanzania. Amakampani abukisayo aweZimbabwe wona aphose abe ngamakhulu amane, i-396. Umbukiso walo nyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Showcasing the New Normal for Business and Industry, Realities and Opportunities. Imele Studio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, uhulumende uthi usenelise ukuhlaba abantu abaphezu kwezigidi ezimbili, 2.1 million ngokugcweleyo, ijekiseni yokuzivikela kulumkhuhlane. Kuthi abangakahlatshwa lijekiseni ngokupheleleyo sebephose bafike kwizigidi ezintathu, 2.9 million, phakathi kwenani labantu abahlolwe izolo. Abaphezu kwamakhulu amabili, i-248 babo, bafunyanwe bele COVID-19, yona ebulele ababili. Namuhla eZimbabwe limanyene lamazwe omhlaba kunanza usuku lwe-International Day of Peace olukamhla ka-21 kuMpandula. Lolu suku lwahlelwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngenjongo yokukhuthaza ukuthula emhlabeni jikelele. Lo nyaka luhamba ngendikimba ethi Recovering Better for an Equitable and Sustainable World. Umnumzana Priski Ncube wenhlanganiso ye-Community Solutions Zimbabwe utshele uMike Hove we-Studio 7 ukuthi usuku lolu luqakathekile kakhulu kwabasakhulayo eZimbabwe.
Usuku lwe-International Day of Peace lusuku olucelebrate-a phose umhlaba wonke jikelele, but kahle ukudibanisa ngokubisa eZimbabwe. EZimbabwe siyesaba mhlawumbe nama-conflicts amaningi, maybe based on ethnicity, based on into ezijiyeneyo. So ukubuya kwe-International Day of Peace kuyinto eqakathekileyo, especially ebantwini abatsha, ngoba siyakudinga ukubambana ukuze sibe nengqubekela phambili njengelizwe. So ukubuya kwe-International Day of Peace kusipha that ground yokuthi ethi sibonisane ukuthi sesihambisiwa ngesinganani, singabe lapho kusilela khona ma sikhangele endabeni zokwakha ukuthula lobudlelwano phakathi komphakathi wethu esiphila kuwo.
Inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Commission isanda ukukhipha i-statement lapho bakhuthaze uZulu ukuthi asebenze ndawonye ukuthuthukisa ilizwe njalo ukuthi kube lokuthula kweZimbabwe. Njengosakhulayo ukubona njani lokho?
Njengomuntu osakhula kuyinto eqakatheke kakhulu. Kunganetha esingakuthi thina i-national cohesion esingakusebenzisa as a building block ukuthi njengelizwe sibe lo mbono ofana naye, mhlawumbe engakuthi mina is a shared national conscience ukuze sibe lo mbono ofana naye, le-vision efana nayo njengelizwe. Ngoba nxa kungelawa kumanyana, kungela kubambana, kungela kuthula, akula ngqubekela phambili engaba khona.
Awusitele okuningi ngohlelo lwenu olumayelana nge-peace building kweleZimbabwe.
All right. Ninge community solutions Zimbabwe. Sikhangele kakhulu ukuphatheka kwabantu abasha. Into ezilokwenza lokwakha ukuthula peace building, the security ezigabeni. So ngamathichane esikukhangele kakhulu ngathi mina ukuphatheka kwabantu abasha kuma processes awokuthula. The main argument ukuthi khona this participation is important to influence formal peace building processes. So nxa kungena ukuphatheka kwabantu abasha ekuthini bakhuthaze indaba zokuthula ezifomal ukuthungela mhlawumbe i-National Peace and Reconciliation Commission. Ukubumba ukuthula elizweni leZimbabwe kuyakuba into enzima. Ngoba into ekuthiwa yi-participation ukuphatheka kwabantu abasha kuyinto eqakathekileyo uma sikhangela in any democratic open space. Nxa abantu abasha bangaphatheka then lokhu kuzasisiza. Ngakhathiwa khona abantu abasha they form almost 65% of the population elizwe singasebenzisa ubuningi babo namandla abo ekwenzeni i-violence ama-conflict. Nxa manje lawa singawathatha siwafake in the right direction singabumba ukuthula siyakhile izwe eleZimbabwe lenqubekela phambili. So basically
Sigqiba lingxoxo bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina enkuthazo kwabatsha amayelana ngosuku lwe-International Day of Peace.
Engingakutsho mina kubosoyethu abatsha ukuthi khona usuku lwe-International Day of Peace lusipha ngathi mina inkundla yokuzibonakalisa njengabantu abasha ukuthi lathi singaphatheka ekubumbeni i-national peace, ekubumbeni national reconciliation, ekwakheni isizwe sethu ngokuthula. So in other ways, if you have to say, peace begins with me, begins with you, and peace begins with us. And one thing I'm going to say, again, I'm going to say, should you set that peace for all men, the stakeholders want to. But I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, as peace builders, as nation builders, I'm going to say, 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 I'm going to say,
Lo ngumnumzana Briski Ncube oyinhlanganiso ye-Community Solutions Zimbabwe. Ubexoxa icingweni lo Mike Hove we-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, inhlanganiso yebhethu likaZulu ithi amapholisa abophe umkhokheli walo, umnumzana Mbuso Fuzwayo, okwesikhatshana namuhla kulandela umhlangano ewuqhube labanye abalwela ilungelo loluntu benanza leli langa lokuthula emhlabeni jikelele ele-International Day of Peace. Umnumzana Fuzwayo uthi amapholisa amkhulule engetheswanga icala ngemva kokungenela kwegqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole.
Namhlanje njengenhlanganiso kabhethu likaZulu besihlangene sikhumbula i-International Day for Peace. Njengenhlanganiso besixoxisana sibonisana ukuthi kuyini okungenziwa sikhangele ukuthi ilizwe leli selokhe kwamiswa ukubulawa kwabantu emkhonweni emaNdebele ngesikhathi sombhoqazwe. Selokho umongameli ethe ufakwe i-commission kathi sokufakwe ukuthi izindina zikhokhele linto kuzayenza ukuthi kube lokuthula yini kungakhulunywa ngokuthi i-truth telling, kungakhulunywa ngokuthi kube le-justice. Ingaye izinduna zile capacity yini yokuthi zilethe ukuthula minus i-justice nokutshela abantu iqiniso ukuthi kuyinokwenziwayo nokwenzakalayo. Njalo oda sikukhangele ukuthi kuphossible yini ukuthi izinduna zi-acte independently zona into eziyenzayo kungelandawo constitutional ezidrowa amandla zo khona. Njalo izinduna zingelandawo lapho ezidrowa amandla khona. Okunye kuyikuthi zithunywe ngurhulumende, uhulumende olegazi ezandleni.
Amapholisa afike njani kulo umbuthano njalo abeluthole ngaphi udletshana lokuthi ukhona? Kukanti kuyini okwenzakeleyo ukusukela lapho?
Amapholisa afikile, ethe efikile abuza ukubana sile ncwadi evela ku-regulating authority, but it was a private meeting. Bagcina bengithatha bahamba nami e-central. Sithe sifike e-central ngisesiyahlangana lo-officer in charge ngoba oda singazange sacela imvume ku-regulating office. Njalo sikubona ngani ukuthi kuyohlala kuthiwa sicele imvume ukubana sikhulume ngodaba lombhoqazo yikungasihloniphi ngoba kuyazo kuthiwa sicele ebantwini abayibo abasibulalayo. Engibona ngazathi kuyabe kuyikudlala ngabantu. Thina sizabe siyenza yonke imikhosi kodwa kangikhole ukuthi sizafa sahamba sayacela. Singayacela ye kodwa kuyabe sokungasiyo into esijabulisayo ngoba ukuthi sicele ebantwini ababulala abantu ukudlala ngabantu ukudlala ngesikhathi akuvunyi akukhethwe enye department engasiyo mapolice engasiyo ma CIO engasiyo army abantu abangadinga khona ngoba lawo ma departments ngobuthathu bawo ale isandla zabo zigcwele igazi labantu.
Lo umnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu esixoxelayo ekubulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba, kodwa uhulumende uhlezi esithi uyalungisa udaba lwe-Gugground esebenza ndawonye lenduna inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Committee labathinteka kulolu daba. Ekhuluma ekuqaliseni komhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba we-United Nations General Assembly, uMongameli Joe Biden weMelika ukhuthaze abanye bakhe ukuthi bechiyane lokubusa ngoncindezelo. Uphe umzekeliso weZambia isithi ngelinye lamazwe enelise ukulwisana lenkohlakalo aletha inguquko. Asizweni amazwi awethule kulomhlangano oqhutshelwe edolobheni le-New York khonapha eMelika.
Authoritarianism, the authoritarianism of the world, may seek to proclaim the end of the age of democracy, but they're wrong. The truth is, the democratic world is everywhere. It lives in the anti-corruption activists, human rights defenders, the journalists, the peace protesters. On the front lines of this struggle in Belarus, Burma, Syria, Cuba, Venezuela, and everywhere in between, it lives the brave women of Sudan who withstood violence and oppression to push a genocidal dictator from power and who keep working every day to defend their democratic progress. It lives in the proud Moldovans who helped deliver a landslide
victory to the forces of democracy. The man that fight craft. Umbuso wentando kaZulu okhululekileyo ulabantu abaningi abawuvikelayo emhlabeni jikelele. Uqhuzelwa ngabalwisana lenkohlakalo, abakhuthaza ukulondolozwa kwelungelo loluntu, intatheli zindaba, abakhuthaza ukuthula, abakhokhelayo kule impi yokulondolozwa kombuso okhululekileyo kwentando kaZulu ngabantu baseBelarus, Burma, Assyria, iCuba, iVenezuela, abesifazana baseSudan abalesibindi sokumelana lombuso oncindezelo kwele Moldova, kwabasakhulayo baseZambia abenelise ukuqoqana bavota ngobuningi baguqula umbuso walelo lizwe bemelana lenkohlakalo locindezelo. Akula mbuso okhululekileyo ongabhekani lobunzima okugoqela lakhonapha eMelika esibhekane lodlakela lezinye inhlupho. Kodwa siyakwazi ukuthi umbuso wentando kaZulu okhululekileyo yiso kuphela isikhali esingahloma ngaso ukuwulondoloza.
Lo bekungumongameli Joe Biden evula umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. Kweziphathelane lomnotho namhlanje, uhulumende usungule umbukiso wezokuthengiselana kwamazwe akuzwekazi le-Afrika o-Intra-African Trade Fair wobulawayo namuhla, wona okhangelelwe ukuqhutshwa ngenyanga ezayo mhla ka-15 kusiya ku-21 kwele-South Africa. Lokhu kwenzakala kulombukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair oqalise namuhla kulelo dolobho. Sibuze umnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuthi kambe imbukiso le ingaletha inguquko bani kwele Zimbabwe kanye lezwekazi le-Afrika.
Imbukiso enjenge-trade fair iqakathekile sibili ngoba yenza ukuthi abantu bakwamanye amazwe babone ukuthi lapha kwenzakalani. Kodwa abamabhizinisi balapha eZimbabwe labo balethuba elokuthi labo ba-advertise impahla yabo, labo bazame ukuthi bathole i-business even locally. So ngibona njengani kungakhathalekile ukuthi kulabantu abalutshwana abazabuya nje njengoba kule COVID, imbukiso enjengaleyo nxa kuyukuthi ingaqhubekela phambili kuqakathekile sibili ukuthi iqhubekelele phambili. I-Intra-Africa Trade Fair ngibona njengani ulicebo elilungileyo kakhulu ngoba lizenza ukuthi sithengiselane njengamazwe ase-Afrika. Uzananzile ukuthi sithengisa into eziningi kumbe sithenga into eziningi phandle kwelizwe phesheya kolwandle. So kungenzakala ukuthi nxa kuyukuthi sithengiselana lapha e-Afrika into ziyachipa mbijana ukwedlula ukuthi sizithathe phecheya kolwandle lapho esisithatha khona khathesi.
Umnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe, uthi kuvele kufanele ukuthi amazwe akuzwekazi le-Afrika asebenze ndawonye ukuthuthukisa umnotho wawo.
Ngoba as you know ukuthi thina we are fighting for a borderless Africa. We are fighting for a united Africa. We want to ensure ukuthi i-Africa iyathatha umnotho wayo, ikontrole umnotho wawo, ikontrole i-future yayo. So we believe ukuthi Africa is as important. So umbuthano onalo se-Africa uqakathekile kakhulu ngoba uza kwanisa ukuthi lathi usisize. And sisize sakhuluma thina ngokuthi we are aware ukuthi uPresident Mnangagwa hamba e-Europe and we've said ukuthi he must make it very clear ukuthi we are communicator le-Europe ngendaba yama-sanctions, we are communicator le-Europe to normalize ama-relations between Zimbabwe le-Europe. Ngoba thini Africa siyayiqakathekisa and i-Africa siyayiqakathekisa kakhulu.
Ukuze sizwe ukuthi umbukiso we-ZITF uyaletha intuthuko edolobheni lakoBulawayo, sixoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Nxa siqathanisa inani labantu elithe lafika kulumbuthano weZimbabwe International Trade Fair eka-2021, uzafica ukuthi inani labantu elithe laba khona lilutshwana. Abaningi abantu abakhanya befikile koBulawayo kayisiki ukuthi ngosomabhizimusi abavela ezindaweni ezijeneyo, kodwa uzafica ukuthi ngabantu ebandla elithize eliyabe lilenhlelo zalo eziyabe zihambelana lokwenzakala e-trade fair. Ngengathi ngikhangele kwenye indawo ngafica ukuthi kulequla labomama elithe lahlangana elivele ebandleni elithize eliyilo elingabe mhlawumbe lithe lagcwala lathi saka koBulawayo, kodwa kungayisiki ukuthi ngosomabhizimusi bonke. Ngibona ngazanithiwa omama bebandlela ithize uhlelo lwabo lokuthi balubise koBulawayo ngolokuthi luzo engezelela inamba zabantu ezingabe zithe zafika koBulawayo, okuzenza ukuthi lanxa amahotela athize lezindawo ezithize zokulala lokuhlala zingabe zigcwele kodwa zingagcwaliswanga yibo somabhizimusi esibakhangele ukuthi babe khona kulezo ndawo, kodwa kungabantu abahamba ngenhlelo zabo zebandlela ithize. Kodwa ke inani elabantu elithe lafinyelela trade fair lilutshwana nxa uliqathanisa lakweminye iminyaka esikhangele ukuthi kuyakugcwale kwesabeke trade fair. Njalo umkhuhlane we-COVID-19 kukhanya yiwo osusukeke wathena abantu amadolo ukwenza ukuthi abantu babe balutshwana, ngoba sokule mgoqo ethize efakiweyo ukuthi abantu basondelele kuyo i-trade fair laphana. Izwekazi le-Africa linothe okumangalisayo. Izwekazi le-Africa lilabantu abalobuchopho obujulileyo, ubuchopho obukhaliphileyo. Ngakho-ke nxa sokule ndawo lapho abazahlangana khona baxoxisane ngezamabhizimusi kuyabe kuyinto enhle kakhulu, ngoba sokuza kwenza ukuthi izinto ezitholakala e-Afrika kube izinto ezilohlonzi. Siyakwazi ukuthi i-Afrika kulokuningi okwenjiwayo, siyakwazi ukuthi i-Afrika kuningi okulungiswayo. Esikukhuthazayo ukuthi osomabhizimusi nxa bethe bathi gwaqa, sokuza kwenza ukuthi i-Afrika ibe lezinto zayo eziyabe zenziwe lokho esithi i-value addition. Ngoba esikhathini esiningi abantu be-Afrika baku-primary industry bayaproducer kuphela, bathengise kunjalo kungaproseswanga. So silethemba ukuthi nxa sokusiba le mbukiso enjalo kuza kwenza ukuthi osomabhizimusi be-Afrika bahlomisane ngamakhono okuzabanceda ukuthi impahla bazayithengisa nxa sebeyisa kwamanye amazwe ngaphandle kwe-Afrika.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula umbukiso we-ZITF ngokusemthethweni ensukwini ezilandelayo. Abakumsebenzi wezempilakahle phansi kukahulumende weZimbabwe babikwa bebhekane lodubo lokungasebenzi kuhle kwenhlangothi ezijiyeneyo okuphazamisa ezempilakahle elizweni, kakhulu ngalesi sikhathi sokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngabenhlanganiso ezimeleyo ecubungula ngezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute, ZDI, kugwalo lempumelo yophenyo abalwenze phansi kwesihloko esithi Locking Down Democracy in Zimbabwe's COVID-19 Era. Umqondisi we-ZDI, uDr. Phedzisayi Ruwanya, uthi lolu phenyo belukhangela njalo indima edlalwa ngabakubutho emsebenzini wezempilakahle ngalesi sikhathi sokumelana le-COVID-19.
In the case of the Minister of Health, we know who is the Minister of Health. You know who is permanent secretary of the OMB, but you will see that trend of the military sector in the civilian affairs of the state.
Liyazi ukuba ngubani ongumphathintambo wezempila kahle. Liyazi njalo ukuthi ngubani ongunobhala wogatsha lwezempila kahle. Lizabona ukuthi sebesanda abakubutho kumisebenzi okumele yenziwe nguZulu.
Okusekelwe ngesinye isiphathamandla seZDI, umnumzana Bekezela Gumbo.
Uphenyo loluyaveza ukuthi abezamabutho lawo bangena ngendlela ezintathu. Lokuthiwa yiku-appointwa ngumongameli. Ukuthi bebe bethathe imisebenzi emkhulu kakhulu kwabezempila kahle. Njalo kwesibili sibona ukuthi baphiwe amantwana abangena bengasuma ukuthi bajoyiniswa to be joining army. And abantu abasebenza ngaphakathi abathokozi ngakho khonoko.
Ugumbo uthi sekule ndlela esisetshenziswa yokubandlulula abantu ngemihlobo. Kuqhatshwa izisebenzi zezempila kahle ezivela kwezinye indawo zisiwa lapho okukhulunywa khona indimi ezingazaziyo.
Ukanti impila kahle ukuze ibe khona kumele umuntu ezwisise lokho umtshela khona. Imithi nalesi ithatha ingasibulala ma umuntu ositshela ngayo esitshela ukuthi sisebenzise njani engasitsheli ngolimi siluzwane. So sikunazela ukuthi khona kuyana lakho kukhona abantu babuhlungu ngakho okufanele ukuthi iNational NPRC kumele kukhangele ngoba kuyindaba yepeace and reconciliation elizweni.
Umnumzana Ostalo Siziba uthi ukwanda kwabakubutho emsebenzini wezempila kahle akumangalisi.
So kunoku kube yinkinga ngoba kuqalisa babenza bejatshile ukuthi ayikufa kuphimane sekretari kufa kumuni kathesi manje sebengena ekubona-ke kulo vice president olitoti yabe lokhu ephiwe i-identity yokuthi i-general kuhamba kunjalo kunamaministri kunjalo kuyatholakala ukuthi kathesi sebekwazi ukuthi bengene kukhongibe sebekwazi ukuthi indaba ye-covid beyithethe imali yonke bathi thina yithe siza-distributa yithe siza-thenga yithi siza-administrate imali zazo.
Lo msakazo kawusanelisanga ukuzwa okuvelela kuhulumende njengoba esinye seziphathamandla kugatsha lwezempila kahle lokulondolozwa kwabantwana umnumzana Donald Mjiri ethe angake apha umbono wakhe njengoba engakaluboni lolugwalo olumumethe impumela yophenyo olwenziwe ngabeZDI. Ugwalo lwempumela yophenyo lwabeZDI luphethe ngokuxwayisa abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo ukuba zihlolisise indaba zokwephulwa kwelungelo loluntu emsebenzini wezempila kahle ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Bakhuthaza ukuba kuqakathekiswe ukulondolozwa kwelungelo lomuntu wonke elizweni lokuthola lula usizo lokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende lokuthi zibhalwe phansi izehlakalo zenkohlakalo ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqale kobulawayo lamhlanje. Abenhlanganiso yebhethi likaZulu bathi amapholisa abophe umkhokheli wabo umnumzana Mbuso Fuzwayo kwesikhatshana namuhla kobulawayo benanza ilanga lokuthula emhlabeni jikelele ele-International Day of Peace. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olifanelisayo. Yimi usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.